Dina nje inhlanganiso yobulawa Progressive Residents Association sasivele sikhulume kudala ukuthi uhlupho oluseluveve loliyana lukhomba kakhulu City Council. Ngokunjalo ke nxa sethumele omongikazi ukuthi bagijime baye khona phana abayibo abasebenzela uCity Council sikubona kuyinto enhle, njalo sikhangelela ukuthi basinike impendulo eqondileyo ngoba abantu labana bayagula kabasiki ukuthi bangamachapa njengalokho kwakukhulunywa ukuthi bayehlule kugesa amabhakethi. Umkhuhlu ukuthi bachekwe kukhanya ukuthi kambe liva imbe singathi izibindi kazilimalanga yini, lezinso kazilimalanga yini, ngoba kukhulunywe ukuqaleni laphana ama results ayangantwa ayathu uzabangela ukuthi ekugcineni abantu labana izinso zicollapse, abantu okuzabangela ukuthi abantu abaningi bafe nxa iCity Council ingakunanzelanga khona konjalo lokhu iphikisa iCity yona kayikho khonapho. Khona kana kwenzakalayo ukuthi amanzi okunatha la manzi awengcekeza yesuka kuhlangane, yikho kulokhu kubangela umkhuhlane leyo lokusiyibona imemetheke siya phambili khonaphaya luveve kuward 15.
Baningi okunganani abantu asebexathuke izandla ngenxa yamanzi onani?
Inani labantu singeke sibe lesiqiniso ngoba kukhanya kulokhu kusiya phambili, kodwa ke sicina besizwe kuthiwa kulabantwana lezalukazi nje kathi seziqalisile ukutshengisa lowo mkhuhlane, inani belingafika pho sabahlanu. So ngingazi kathesi ngikhuluma ukuthi ngabe sekunganani ngoba kukhanya inani lakhona lokhu lisiya liqhela lisiya phambili, okubangela ukuthi sizwe kuthiwa ugatsha lwezempilo khona phana kuCity Council solugijimelwa khona ngalo ukuthi bayebona ukuthi kwenzakalani.
Sizwa kuthiwa kula bongikazi asebethunyiwe ngumanisipala ukuthi bayohlola okwenzakalayo, ungasitshela ukuthi libona kulinyathelo elifaneleyo yini leli, kumbe kukhona elifuna kwenziwe ukuze kulungisiswe lolu daba?
Uhlupho lodubo oluthintana lamanzi kuward 15 eluveve lokhu lisiya liqhubekela phambili ngoba uyananzela ukuthi kathesi sebekhona abantu asebebhonquka izandla. Kuthiwa ke laba ababhonquka izandla ngabantu abayibo abaqala ukusebenzisa amanzi akuqala lawa ayephuma empompini, lala amanzi ayekhanya engcolile ehlangene lengcekeza yezambuzi. Ngokunjalo ke yibo sibili esibazuleyo ukuthi baphakathi kodubo, baphakathi kohlupho lokuthi izandla zabo sezilokhu kubhonquka, njalo sicabangela ukuthi ngumkhuhlane omkhulu mhlawumbe phakathi emzimbeni.